udaba loluwo lokuthi umunye umlandeli wethu ubulele ipolisa selisididile ingqondo ngoba lowo mlandeli abathi ubulele umpolisa ubevele ngekho leHarare leyo. So kuyakhombisa ukuthi livele yinto yabo ukuthi bapha abalandeli bethu amacala abangawenzanga. Singakhangela kunje nje sinomunye wethu uma engahama usejele owe-Glenview 5 labana okuthiwa babulala ipolisa. Uma engahama wayengekho le-Glenview yankhona, wayesenkonzweni kule video ekhengisa usenkonzweni, kodwa namhlanje useva 20 years esigrubhi yena engabulanga muntu. So izanu sidinga izindlela zokuhlukuluza abalandeli bethu njengoba sonke siyazi ukuthi sesiya kukhetho. Lokho sokutshengisa ukuthi benzela ukuthi abantu baqalise ukwesaba ngoba ukuthi bazabotshwa labo bayefele ejele befele into abangazazi.
Manje pho nxa sikhangele kathesi ukubana ukhetho luseduzane likhangelela ukuthi kuzaba lezehlakalo eziningi ezinjena.
Izehlakalo lezi kasoze zishelakale ngoba sonke siyazi ukuthi izanu isebenzisa ukushaya abantu, ukwethusela abantu, ukutshisa imizi yabantu uma sebebona ukuthi bazadliwa kukhetho. Yiyo yodwa indlela abayanelisayo ukuthi bathola abakufunayo, befosa abantu ukuthi beze izinto abangazifuniyo. Bazaluqalisa sikuludlakela and kukhetho lolo luzayo udlakelela ngikhona ngibona ngazani vele luzabe luphezulu ngoba uma sebeqalisile kubopha abantu bababophela indaba abangazaziyo abangazenzanga kutshengisela ukuthi lapho esiya khona futhi sebelungiselele udlakela. Ungakhangela futhi amabhoda tes sebawavusile sebeqalisile ukubatrena okusho ukuthi bazama khonoko. Kodwa zizalwane zaseZimbabwe lingethuseli ngabantu ababishisa imbuya ngoluthi. Namhlanje labantwana abafundileyo abavela emayunivesithi lathengisa izinkomo lathengisa izindlu ngihlale ebhalini ukuthi abantwana bafunde. Namhlanje abantwana basemgwaqweni bathengisa ama-juice cards